Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 14 kuzibandlela 2024 ngokipstule. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kuyinto yobuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende.
Abaqotshiswa ngumnumzana Sengiso Jabangu kumakansile bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Makoni nabanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo.
Ikhotho likaJabangu lithi baningi abahambise uJabangu emthethwandaba, abajabakhala ngokungaphiwa izikwelete zokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi. Zalethulela ezabatsha lezokhulu lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Abaqotshiswa ngumnumzana Sengiso Jabangu kumakansili bakhangelelwe ukuya emthethwandaba kusasa. Igqwetha likamnumzana Jabangu uNqobani Sithole uthi baningi abaqotshiswa nguJabangu abathi wenza lokhu ongekho emthethweni. UJabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change waqotshisa amalunga e-CCC kudala lepalamende lakumakhansili esithi bangena ngudlu. I-CCC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Jamisa ithi uJabangu ngalasikhundla kubandla leli. Akesizwe uSithole xoxa ngokuzakwenzakala edalele hayikhodi kusasa.
Kunama-councillors aseHarare, u-Ian Makoni labanye abahamba enkantolo besithi bona indlela abaqotshwe ngayo ephathini kayisondlela efaneleyo, njalo ukhetho lolo olubuyayo akumelanga lube khona ngenxa yokuthi indlela abaqotshwa ngayo ayisiyo ndlela efaneleyo. Indaba yangikhona iyazwakala kusasa ngo-2. Thina sithi hayi, nxa kuwukuthi iparty isiqotshile, njalo su-challenge ukuthi siqotshwe njani, ibhiza selagijima because ukuqotshwa ngoba le vacancy siyazi-declare. So it's an argument emthethweni esithi it has been overtaken by event ngoba ivacancy ya declare i-election is due, so baphuza ukukwenza lokho.
Singathi ke indaba yabo Ostalo Siziba labanye imi ngapho komanje?
Sesifayilile njalo amanye amaphepha akhangela OMP, ama-senators, lama-councils asebenzisa ibizo elithi CCC ukungena ku-nomination. So sesifayilile amaphepha ukuthi hayi bona abakafuzanga amabizo ababe khona ku-ballot paper njengokwayenzakala kulani ama-first records ayenzakalayo. So in short ukuthi i-litigation yona ngokwayo sesikhuluma iqiniso in this particular case or cases ayisonto engancedisa. Into engancedisa ukuthi abantu bephathinye bahlale phansi balungisise ama-defenses, kodwa uzathola ukuthi abantu babe enjoya kulabanye ababa ngama-casualties belokhu beqotshwe ephathini ukuze siyenza kusewa njalo.
Umnumzana Nqobani Sithole ligqwetha likamnumzana Sengiso Jabangu kasanelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana Gift Ostalo Siziba labanye bakhe abalakho ukuvinjwa nguJabangu. Sixoxe lomnumzana Bashir Sibanda wayemele iCountryburg edale lepalamende wavinjwa nguJabangu ukuba angene kukhetho olwaqhutshwa ngumpalakazi.
Lokhu kuyinto yobuhlungu ngoba ukhetho lwabantu soluphelele emakhoti, izikhalazo zabantu seziphelele emakhoti, kumele ziphelele ePhalamende. Uzakhumbula ukuthi u-Ostalo Siziba labo Honorable Chibaya, you know, labanye abeseke labezwimba bakhutshwa bona bavotelwa ngabantu, ngoba sonke siyazi ukuthi amakhoti lawa vele alawulwa yizano. njalo nxa indaba enje so isiye courts sikwasizana izayenza ini uMathanda so kusuka kube ubuhlungu uDemocracy kusuka kube ubuhlungu kithi kodwa siyaqhubeka silokhu sisilwa ngobunjalo
indaba umnumzana Siziba labanye bengangena ngaphela kukhetho lolu bezimele babasibani
osiziba bangene bemelele iCitizens Coalition for Change ngoba bathi bekhethwa mhla ka 23 August babemele iCitizens Coalition for Change njalo lokhu isinqumo esathathwa lilunga eliphezulu kakhulu elephathi okuthiwa yiCitizens National Assembly ukuthi abantu kumele beme beyisisi so osiziba labanye abancintisayo batshengise ukuhlonipha iphathi batshengise ukuma lo president Chamisa batshengise ukuma labantu beZimbabwe ngalokho asethe bakwenza so asonto eyaba liphutha kumbenzwa ngemistake hayi into ebalulekileyo eyenziwa kakuhle so sikhanyelela ukuthi hayi xa ungahamba kuhle bencintisele iCitizens Coalition for Change babuyele eParliament
kutshoni kuwe baba Sibanda njengoba wena ngomunye walabo abavinjwa ngumnumzana Sengezo Jabangu
kimi awuzange kunyethuse ngoba mina ngandlezi nisaziyo ukuthi nonyaluyiswa siyaluyiswa silibandla uzakhumbula ukuthi thina vele i-election leli lika 23 August 2023 asizange sivumelane lempumela yalo ngoba kulobugwelegwele obenziwayo impumela kayiphumanga kahle upresident advocate Nelson Chamisa wanqoba uEmerson Tambo zomnangagwa kodwa ke akasagcotshwanga ngendlela ehiyo istruggle sethu ukulwa kwethu bekungeke eParliament kakhulu but besulwela ukuthi iZimbabwe ibe sebantwini ithathwe ngoba athi silizwe selisemakhoti ilizwe selisemabharakini ilizwe lisebantwini abalutshwana
lo ngumnumzana Mpashiwo Sibanda owayemele iCulture Park edale lePhalamende sixoxe laye ekobulawayo abatsha bathi abayitholi imali enikwa ngamabhanga adlelana lohulumende lamanye eyokusungula lokuthuthukisa amabhizimusi bathi kukhanya ngazani imali iphiwa abasekela ibandla leZANU-PF hathi abaphikisayo omunye wabakhonona ngokuswelakala kwezikwelete ngumnumzana Decent Collins Bajila omele iluveve emakandeni edala lePhalamende
umnotho welizwe awumanga kahle abantu abatsha abafundile bahambile ezikolo balabe ulwazi olungabathuthukisa kodwa ayikho imali nasemabhenki imali ayitholakali inengilayo ngedinga ukuthi kube lesibambiso i-collateral ngesilungu abantu abatsha kabanayo kathesi lezinye inhlanganiso ezingabe zikhona zikweledisa imali nazo zingathi zimile ngoba azikhanyi akukhanyi ukuthi umnotho ume ngaphi njalo uqoqe ngaphi abantu abatsha kabalandlela zokuthola izimali zokuthi basungule amabhizinisi bazimele bodwa
yes njalo ukuzwa ukuthiwa abahambe emabhanga baye ngaphi ngaphi sokule youth lokhu lalokhu akusebenzi kathi khonokho
ikhona i-Empower Bank kodwa imali ephuma e-Empower Bank iphuma inengi layo iyimali yakulona leli lizwe njalo ukuthi itholakale ithola abantu abalutshwana kakhulu kulamahungahunga futhi athi imali le ingathi itholakala ngokuthi abantu babe lehlangothi lezombusazwe kube kanti abantu abatsha badinga ukuthi imali beyithole kungenani lokuthi kwezombusazwe banakanani wona lawo mahungahunga sisawacubungula sikhangelele ukuthi ikomidi lePhalamende elikhangele ngezabatsha lizasinika ireport yokuthi kungabe kuliqiniso na ukuthi imali le iphiwa abantu bona labo abalutshwana abaphiwayo bayiphiwa kukhangelele uhlangothi lezombusazwe abakulo
kodwa sizwe ngazani kuthiwa ke abatsha bayehluleka lokwenza lokhu kuthiwa ngama-project proposal yinko bengatholi imali le ngabe kuliqiniso khonokho
akulona iqiniso abantu abatsha basezimbabwe lokho okwenza ama-project proposal yikho abakwaziyo abakufundeleyo inengi labo yikho sibona nxa bethe benelisa ukuya kwamanye amazwe kusiba lula kakhulu ukuthi bathole imisebenzi kusiba lula kakhulu ukuthi yenale imisebenzi yokubhala ama-project proposal bayithole akungeke kwaba liqiniso ukuthi abantu abenelisa ukubhala ama-project proposal umhlaba wonke kodwa nxa kuthiwa bebhale i-project proposal yebhanga lasezimbabwe kuyabehlula angeke kwaba liqiniso lokho abantu abatsha bayenelisa ukubhala
ye kuthiwa abanye abayitholayo bahle beyijayela esikhewini bayijayiva sibili umuntu akholise azidlele liqiniso lokho
kakhulu kakhulu lokho kuyatholakala endaweni eziningi abanye badinga imali bethi yena ufisa ukuthi ayeyenza ibhizinisi mhlawumbe lokulima abesethola ukuthi okuyikho kuletha imali masinyane iphenduke yikuthi athenge i-Honda Fit abe le tech achovise etawuni abe sesenza njalo iningi laleyo mali abe seyitshayela esikhewini. Abanye njalo futhi siyasiza amahungahunga okuthi usayithathe injalo iy'mali ayelobola imali elotsholo esebenza ukulobola ayiphenduzi bese kusenza ukuthi angenelise ukubhadala ebuyisele ebhange. Khona lokho ngokunye kwezinto esake sizive sikhangelele ukuthi abe-youth fund abe-empower bank bazancedisa ikomiti lephalamende elikhangele ngezabatsha kuma-investigations endaba ezinjalo.
Umnumzana Decent Collins Bhatshila ngomele iluveve emagandeni edale lephalamende. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Abantu fanele bakwazi ukuthi izimali lezi uma bezithiwa awuphongi ukuholiswa njengomuntu uthi uyaholiswa imali. Kuba nemithetho eminye ekhona engathi sizoba nisiyodinga imali kuyukuthi kulenhlelo ezithiwa nguhulumente kufunakale imali. Kukhona enye okufana ukuthi umuntu awumgcwalise ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi ngempelampela ngumuntu ofuna imali yokuthi usebenze. Abaningi bazafuna ukuthi khona kufuna imali kahulumente ngifuna ukuthi ngenze umthelo. Akayenzi le-proposal akuyeni i-paperwork yokuthi uma umuntu kuwenza lokho lapho. Lapha ngamuthi bakuzisiyanisa abantu. Uma sewenza i-project yakho ikhanya abamabhenki nalaba abasebezemali yibo abakuhlizisisayo. Izamthetho iyabe ingasikho khonapho. Abantu abaningi baya ukuthi sowunomthetho oyihonawulayo ukuthi wena nawufuna imali yokuthi wenze lokho. Kufanele ukuthi igcwaliseke kuto okufunakalayo. So abantu balofuna ukuthi ngama-shortcut. Akungeke kube nama-shortcut ezintweni ezama-ezintweni ezama-policy. Kuyafanele ukuthi umuntu wonke angene ngendlela yona leyo. Njalo nje angazelizwe nokuthi ama-banks bafika bakule fomu egcwalisela indicate important part. Akikho i-indicate ukuthi uyayezimbabweni, ushiya ngaphi, kuthisi bani, kuyiphi indawo, uyenze ukuthi u-qualify ukuthi uthole imali.
Ukuze ube lohlelo lwakho oluhle ukuthi uhulumende akunike imali kumele wenzeni ukuloba lokho kuthiwa i-project proposal? Uqala ngaphi kusiya ngaphi?
Ngibona ngani khona abantu uma njengoba ngitshile ukuthi kunomsebenzi kahulumende idaba indawo yonke okuyikubane nga kune-project ethize oyifunayo ngaba yi-farming okuthi ufuna uyenze i-farming kumbefuna uyenze imali kunama-ministries avele ekhona okuthi ungahamba khona ngale kune-ministries ezikhona ezigcelisa abantu ukuthi ngakufuna ukuthi udale i-proposal ekhona nende-mining uyenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngakufuna ukuthi ubhale i-proposal ikhona nge-farming uyenza lokhu nalokhu. So ngaleyo ndlela mboni kami abantu abasebenze ingathi imisebenzi kahulumente ezikhona endaweni yawo yabo. Futhi eminye into umuntu angayenza iyodinga abantu abakufundelayo ukuthi benze ama-business proposal program ukuthi ukuthi wena nawufikile lapha uthi ukuthi ngabe ngikwenza lokho lokhu bangakucebisa uwenze ukuthi into yakho iphume ibesoba.
Asithi-ke siyitholile imali pho kumele abantu bayibambe njani imali leyo yabo siyitholile? Phela abanye bayayijayiva, abanye uzokuthiwa-ke sebhadala amalobolo kumbe into ezinjalo.
Yikho phela lapha gisentsho khona ukuthi kuyafanisile lo lwazi. Angithi ngafana kufoni yona iyasho ukuthi imali ezayibhadala njani. Siwaqinise emuntu lempelelenga uzahamba ebhenki uyothatha imali usuyoyijayiva umuntu yelobola ngayo. Ayisiso sizathu njalo kufoni yakho yakuyihlanyile kuyabe kungekho konke khonokho. Kuyasho ukuthi wena imali leyo uyithatha iyimali enzala ukhalela ukuthi ngenyanga kumbeka ukuthi umantu yamkheze imali enzala ngiyabhadala ama-interest yami kumbe ngiyabhadala engu-owayo kulababambeleke imali ngemali enzala. Khona kodwa kuyatsho yikho ukuthi khona abantu abacalenza icepho zakho ungakayithatha imali. Yona kenti umuntu baze bakuphe indlela ukuthi lansi imali bazelandlela i-business proposal uyabe uyifake etafuleni. Kodwa ngazuzakhathela liliyana uyoyidla anse kuyibula lokuyana. Njalo nje kuyakuzofuna ukuthi emuntwini ohlanganiphileyo ukwazi ukuthi ulakhophe ukuthi ungabe uthishwa laphana ngokuthatha uwethule ukubhadala imali zami. Imali zami ngezokuthi zikhiphe kuhle uyibisela emuva lapho uthethi khona ukwenze ukuthi abanye labo bayithathe.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu p f. Sixoxelaye esinye insiza esabelweni seMathebeleni South. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela emgwaqweni abantu kwele Israel besithi kumele kuhlengwe abathunjwa iHamas nyakenye. Kulabantu abangama-22 abafela emgodini weTanzania kulandela ukuna kwezulu elikhulu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Ngomanje sokuyisikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sihlangane zihlobo ezithandekayo kuhlelo vuselela umoya. Yimi untungameli Nkomo. Namhlanje silomnumzana uBusani Spanda.
Sibonge babuNkomo labalaleli. Engiliphathele khona namhlanje nanku. Namhlanje ngizathanda ukuthi sibheke encwadini Nceku zikaThixo. Deuteronomy 18 verse 18. Uthi mina uNkulunkulu ngizophakamisa umprofeti phakathi kwenu ofana nani okhuluma njengani. Amazwi ami ngizowabeka emlonyeni wakhe. Lokho yabe kukhuluma yimi uNkulunkulu engiyobe ngikhuluma lesizwe. Nceku zikaThixo ngamanye amagama o ngamanye amazwi uthi ngiyophakamisa umsindisi phakathi kwenu. Lokho yabe kusho yimi uNkulunkulu ngiyabe ngisebenzisa yena ukulisindisa. Masibuka ezinye inhlanga lakhe Asia bheka amaChina abambene ayinto eyodwa ayathandana ngoba basabambelele kundlela zabasindisi babo oBuddha. Basahamba through kuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka amaNdiya bahlangene bayinto eyodwa bayazwana bahlangene bayimbumba ngoba basahamba kundlela zabasindisi babo oKrishna lakuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. LamaJuzi kunjalo basahamba kundlela zokhokho babo uDavidi basabambelele kuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Ubheka lama-Arabs kunjalo basahamba kundlela zabasindisi babo oMuhammad lekuspirituality sabo esibakreatela amasiko abo. Babambene ikubabona ba-powerful bayathandana noma ungazuhlangane nom-Arab kuphi akukho mehluko bayafana bayazwana. But buka thina Africans si-divided sihlukene asithandani. Kuwonakala kuphi umuntu omnyama ukuphi lapho komosheka khona. 1737 kufika kwama-missionaries into abafika bayenze Africa bafika kuqala basikolonize uspirituality sethu lakubasindisi bethu. Kwaba lula ukuthi basikolonize physically ngoba umdali ufinyelela esizweni through abasindisi laba abaphakamisile abaprofeti laba abaphakamisile kuleso sizwe uma through labo abaphakamisile la spirituality sabo. So thina sifika sakolonize kulapho okwalahleka yonke lento umdali wasifulathela lezidalwa zethu zasifulathela. Namhlanje masibuka umuntu omnyama ngani uyena yena wadalela inhlupho kwadala utabe isiqila sazo zonke inhlanga. Lapho sikhona khona sihamba khona kasifuno bantu abamnyama kodwa bona mabe phakama zonke inhlanga ziyamukelwa kodwa thina kasi lonke sihamba. Inkingi kuphi lathi sidalwe ngumdali? Inkingi ukuphi lathi singabantu abanje sidalwe ngumdali? Inkinga sasuka spirituality sethu sasuka kubasindisi bethu kade bethunyelwe kithi sakolonize. Uma sengakazikhululi kule colonization sabuyela kuspirituality sethu African indigenous spirituality sabazi laba abayimediator between izwe lomoya nathi akukho lapho siyakhona. Akukho lapho siyakhona. Singathandaza singazila singambiza umdali njengoba siyathandaza siyazila kodwa umuntu omnyama kayindawo. Umuntu omnyama sihlukanisiwe nomdali through ama colonizers. Sisa anti colonization ku spirituality sethu. Uma singakhulula osizikhulule sibuyele ku spirituality sethu ngendlela okukade beyiyo ngoba kade be powerful. Lathi siyobuyela sibe powerful sifanele ezinye inhlanga. Lathi siyobuyela ezinye inhlanga zikwazi ukusihlonipha njengoba lathi sihloniphe ezinye inhlanga. Sibonke ihloko engunaphakathi emfihlo yokhokho babe powerful okhokho ngoba babe xhumene nawe babe yazi i-hierarchy babe baza abakhokho abasindisi babo abathunyelwe kubo babe bembelele ku-spirituality sabe sasibakreatela amasiko abo yikho babe powerful. Saphuma kudali through ama colonizers sisa colonize kili emoyeni asiko free emoyeni uma sakukhulula sabuyela lati siyobuyela sibe powerful sihlonishwe umhlaba wonke njengezinye inhlanga singakhe siphinde sibe isigqila sezinhlanga sibonge sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomnumzana Busani Spanda. Tiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabatsha.
Siyanamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Siqale ngokumbuza ukuthi kuyini okwamenza wangena kwezombusazwe.
Ekukhuleni kwami kangizange ngibe leqiniso lokuthi ngifuna ukuba yipolitician. Kodwa engingakusho ukuthi bengingumuntu othanda ukubala kakhulu. Lamanje ukubala ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Into eyiyo engiyenze ngagcina ngisiba kupolitics ukuthi mangihamba kuyo yonke inkinga engihlangana nayo mangizibuza ukuthi kanti ngaba phakathi kwenkinga enje impendulo yami ingikhomba ukuthi inkinga le imbangela inkinga yami ipolitics yikho okugcine kungenza ukuthi ngicine ngisiba phakathi kwepolitics ngoba ngifuna ukuxazulula izinkinga engiphakathi kwazo kungasinkinga ezihlupha mina ngedwa kodwa kuzinkinga engizibona zihlukumeza wonke umuntu omutsha lomdala wasemathebeleland womthwakazi ngoba manje izibuzo ukuthi kanti ngadinga umsebenzi ngangawutholi sibi sendaweni yami lapha engizalwa khona engazakala khona ngingawutholi lo msebenzi ngiyubona konke lokhu kubangelwa ukuthi ipolitics yikho kwagcina kungenza ukuthi no angingene lami kupolitics so that sikwazi njengabantu bakomthokazi bemathebeleland leMidlands sithole sikuthi ipolitical power ngoba into esilahlekele esenza sibe yizichaka sibe indawo yokudlalela bekhwele behlele abokuza phezulina kwethu ukuthi kasiselayo into okuthiwa yipolitical power
njengosakhulayo okwezombusazwe njalo okubukhokheli bebandla yiziphi izinto olesifiso sokuthi ube uzifeza kuminyaka elandelayo.
Engulangazelela kakhulu lengulokothayo ukuthi ngibone abantu bakithi bekhululekile lezindimi zabo zihlonitshwa kuyibo abaphetheyo kuma institutions masikhuluma ngezomhlabathi abanikazi bendawo kube yibo abayenza iland parceling benikezana ngokuhlala.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lomnumzana Mkhululi Jele okhokhela abatsha bebandla leMthwakazi Republic Party. Asihlanganeni njalo ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube sike sizwe ke ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu.
Lezo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa namhlanje lomnumzana Mpuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Sikhangela ke lokho kuzakwenzakala lonyaka ngesikhathi kunanzwa ezamasiko. Ake sizwe ukuthi uNgwenya uthini ngodaba lolu.
Ngiyabingelela babuDube, ngibingelela abasakazi bethu bonke, ngiphinde ngibingelele nabalaleli bethu beyomsakazo wethu weStudio 7. BabuDube kwezamasiko mina lonyaka sinoma nje kungakaphumi ikhalenda lethu elingokuthi elisemthethweni esingathi thina eli-official. Kodwa ke ngingathi nje mina engakusho ukuthi izinhlelo zonke ezaqalwayo eminyakeni edlule esizibone ezinye zisiba zisiza ngamandla kulomnyaka ophelile sizazama ngayo indlela ukuthi ezinye ziqhubekele phambili kakhulu. Lapha njengoba lalizwile ngisho nenkosi kugcizelela ethweni isizwe masibambane, kuzaba khona khona lokhu kugqugquzelwa kwabantu ukuthi babambane babe yimbumba. Okukhulu futhi esikugcizelelayo ukuthi abantu bengazikhohlwa ukuthi bangobani. Ngokugcina amasiko enu, lokho kwenza lingazikhohlwa ukuthi lingobani, lokho kubizwa kuthiwa i-identity. Yilokho esizokugqugquzela ukuthi abantu bakithi baqhubeke futhi bekwenza ngokubambana njengezinye izizwe.
Ye, okunye-ke baba Ngwenya, ubona ngazane kuyini ongabe kuzawuyenziwa lo nyaka?
Kuba yimikhosi le esinokuba layo lapho kuhlanganiswa khona isizwe sibizelwe ndawonye. Kukhulunywe kakhulu ngembali yesizwe sakithi, ngobuhlakani bamakhosi akithi, ngezibindi nobuqhawe bamaqhawe akithi ayengamabutho ayevikela isizwe bezidela izimpilo zabo.
Kwezamasiko namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko
esizigcina.
Lezo-ke ngezamasiko sasihlanganeni njalo ngefikezayo khonapho-ke sixoxa ngezamasiko. Kwezemidlalo, iqembu leNigeria libe ngutshikilo bhanqa 1-1 lele Equatorial Guinea emdlalweni wesibili we-Africa Cup of Nations odlalwele namhla kwele Ivory Coast. Ele Mozambique linqikelana kwamanje lele Egypt. Kusenjalo iqembu leSenegal elizadibana le Gambia liqala kusasa umkhankaso walo wokuvikela isicoco se-Africa Cup of Nations. Umncintiswano we-AFCON uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast linqobe ele Guinea Bissau nge-2-0. Emdlalweni wokuqala lo,
akulabaningi abakhangeleleyo ukuba uza kwenza izimanga umdlali olodumo uSadio Mane labanye bakhe emdlalweni omelelwe ngabantu abaningi. Osakhulayo olandela imidlalo leyo uQuincy Phakathi uthi ukhangelele ukuba iqembu leSenegal lizitholele kalula imiklomelo emithathu emdlalweni walo wakuqala wesibaya sikaGroup C.
Senegal versus Gambia, hayi Gambia bilanje imeleni Senegal just because nequality layo iSenegal kulabo Mane abantu abale experience ebhola laphesheya overseas, so very nice and overpowering. A Gambian, a person in the food with this and a guy in the Italian, Italian, since I very much. Jama.
Komunye umdlalo wesibaya sikaGroup C, iqembu leCameroon lizadlala lele Guinea, njalo uTai Pablo Matandi othakazelela umdlalo wenguqu uthi ele Cameroon yilo elizanqoba.
Mna so far mbona ngani iCameroon versus Guinea, iCameroon iyawina okwakathesi, but angithi ukuthi iyathatha icup okanye kwakusasa ingawina, ngayibhejela sibe.
Wona umncintiswano we-2023 Africa Cup of Nations uqale izolo lapho iqembu le-Ivory Coast elitshaye ele Guinea Bissau nge-2-0 wadlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uRonald Gidiza Sibani. Uthi abadlali beqembu le-Ivory Coast bahle balahlela kathana uvalo ngokunqoba abakwenzileyo lokhu.
Nxa lingama-host, usually i-first game iqakathekile kakhulu ngoba iyalinga i-confidence front of your fans, lithole i-result. So kathesi batholile 3 points going to the next game, confidence is high and badlale kuhle and they deserve to win. Ekugcineni i-game yani ibingeyabo. So I think for them i-advantage ngoba 3 points and they're at home, ama-fans abekhona, so advantage to them.
Wadlalela iqembu labesifazane le Mighty Warriors uNokuthula Maron Dlovu, laye uthi ukunqoba kweqembu le-Ivory Coast emdlalweni wokuqala kuzakhuthaza labalandeli bomdlalo wenguqu kulelo lizwe.
Ukuthi ama-host win the first match kuqakathekile kakhulu, kuyabanika i-confidence yokuthi they can win the cup. Then lama-supporters ku-country yabo baba lamandla okuthi behambe beyabasupporta every day nxa bedlala igame, basebelethemba lokuthi each and every game
Umqeqetshi weqembu leSheshamu Mulizwe Sweswe uthi kusasemasinya ukuba kuhle kuthiwe iqembu le-Ivory Coast lingaphakamisa inkezo ngoba kulamaqembu angelandumela asengabuchitha bugayiwe.
Mbonani kuzaba nama-surprises especially ngamathimu onala esicanga ukuthi mancane. Onamibia bonaba benza kahle, nabo-Tanzania benza kahle. Ngithande khona lokhu ukuthi ibhora selidivelophele aza lafika kuma-countries amancane and ama-coaches asefunde azafika kustage sokuthi bazilinganise lama big countries wona la kumbe into ama heavyweights awebhola.
Umlandeli weqembu le Highlanders uMhlanhla Mchinda Moyo laye uthi ukudlala kweqembu le Ivory Coast kumenze wakholwa ukuba leli qembu lingayiphakamisa inkezo ye AFCON.
Nambo ningathi Ivory Coast izaqhubeka idlala kahle kakhulu, nxa ngithi ngiyakhangela mina ibingakahlangani kahle kodwa idlale kahle kakhulu. Why ngisitsho njalo ngoba ngiyakhangela ukuthi captain wayo useJuria ungene eLisabo useBastien Hill bengekho, lokuthi ukuthi ma isihlanganisiwe next game izabe isimprove. So kungenzeka ukuthi iphakamise inkezo ngoba so far iteam emboni ngani ingabhalansana layo kakhulu. So kuphambili kungaba maybe Senegal le-Egypt.
Kule midlalo emibili namhla yesibaya sika Group B lapho iqembu le-Egypt elidlala khona lele Mozambique kuthi ele Ghana lizadlala lele Cape Verde ebusuku. Imidlalo le ikhangelelwe ukuba izaqitshwa mhla ka 11 Nhlolanja. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
So akukhuluke Njanji siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Olivelise ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lilale.